Osomabhizimusi abasacathulayo abamaphandleni abaqoqelwa umsakazo we-Studio 7 bathi kuningi abakufundiswe yinhlanganiso ye-Hand in Hand kwezamabhizimusi kungakho sebesenelisa ukuziphilisa kanye lemdeni yabo. I-Hand in Hand yinhlanganiso ezimeleyo encedisa kakhulu abesifazana labasakhulayo emaphandleni ukuze besungule amabhizimusi. UNkosikazi Gugulethu Ndimande olilunga lenhlanganiso ye-Green Pastures Livestock and Broiler Association kuwat 6 enqameni eKwana North uthi ibhizimusi yabo iyayikhula kusukela lapho bebambana le-Hand in Hand.
Siyatshaya ama-savings ethu ngezinyanga nezinyanga ama-R100 ayazala ku-R20 nxa uyibolekile. Kwindaba le ye-MLP imali abasinika yona sayisebenzisa kuhle kakhulu ngoba basithengela iinkukhu eziyi-450, basithengela ukudla 20 bags, basinika le mithi. Khathesi nxa sikhangele from 2019 to now sileenkukhu ezi-more than 1,000 esikwazi ukuthi sizifuye. Sisebenza nge-upmarket ngoba sile certificate of incorporation, sikhangelele ukuthi sijoyine i-VAT nathi sibe ngabantu abaphumelelayo.
UNkosikazi Philippa Ndlovu, unobhala wenhlanganiso ye-Arise and Shine kuwat 16 emapati eKwanda South, layo uthi imfundiso abayithole uhlelo lwe-Hand in Hand isithuthukise impilo zabo njengabesifazana bemaphandleni.
Uhlelo lelu lisincedise kakhulu embulini zethu. Abantu bethu sesikwanisa ukuthi sibabhadalele isikolo bangaxutshwa. Njalo siyakwanisa ukuthi sizithuthukise njengabomama, sihlale sibhizi kuma-businesses.
Ukansila weMkhalipe kuwa-20 eKwanda South, Mnumzana Joram Ndlovu, uthi iningi lezakhamizi lithole ulwazi olujulileyo kunhlelo ze-Hand in Hand.
Nginanzelela ukuthi ekusebenzeni kwe-Hand in Hand isebenze kahle kakhulu. Akula wadi lapho esebenze khona okuba lensolo. Ifundise abantu ukuthi bazenzele bona ngezandla zabo ukuthi bayenelise ukufuya imbuzi, bethengisa, bayenelise ukufuya inkukhu, bayenelise ukuthi balime imibhida. Konke bakwenzile sebese kusibangeni esikhulu kakhulu esihle kakhulu.
UNkosazana Unami Dube ongumqondisi wezokuthuthukisa kwamabhizimusi asacathulayo e-Hand in Hand uthi bayajabula njengenhlanganiso ngomsebenzi abawuthiye bewufezile esabelweni sezansi emandebeleni.
Sisebenza sikuma-districts angu-7 under market linkages project ekhangelele ukuthuthukisa amabhizinisi amancane akusomabhizinisi esisebenza nabo. Injongo ye-market linkages project ibiyikuthuthukisa amabhizinisi amancane, sikhangele kwezokuthengisa nokuthengiselana. Sikhangele ukuthi uhlelo solufika emaphethelweni kukhona esikunazileleyo. Sixoxisana nama-stakeholders ku-review meeting ekade silayo eGwanda district lapho abatshengise khona ukuthakazelela uhlelo ngoba bebalise ukuthi sebelobudlelwane thize lama-value chain actors abasebenza labo kuma-businesses abo.
Kusenjalo amapholisa aseveze ukukhathazeka ngokuqonga kwenani labantu ababulalana okungelasizathu kulandela ukubulawa kwaMnumzana Praise Momoyo oyefumugwe ngolwesithathu ngemva kokutshaya kwakhe ngumphakathi etshwaleni eManama wayabhubhela eGwanda. Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni uNkosikazi Loveness Mangena ukhuthaza uZulu ukuthi engasebenzisi udlame ukuxazulula inkinga ngoba iningi labantu lifela amafufu. Ukubulawa kwaMnumzana Moyo kulandela ukubulawa kwaMnumzana Justice Ncube yomashaba kumaviki amabili edlulileyo esethezwa icala lokutshontshwa ababhemi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.